ube nguye olesanda esikhulu kakhulu laphana ngumnumzane obhethi mpofu ubegijima phambili kakhulu emkhankasweni kunguye njalo otshela abantu ukuthi kufanele ukuthi bakhethe kanjani u-obhethi mpofu ngumuntu oyenza izinto eziningi ezigabeni zelupane okwenza abantu ukuthi nxa yena wafika kulezala isigaba bamthatha njengeprinsi yakulani indawo so nxa efika ekhuluma lokhu akhulumileyo ngibone ukuthi abantu belupane kusuke kube ukuthi sebephakathi kwelitshe lembokodo lapho abacabanga khona ukuthi nxa bengasavotanga ngendlela yena afikise ngayo umbiko okusho ukuthi baye sebezahlupheka ukuhlupheka bezele bekiko kodwa-ke sebesuka sebecabangele ukuthi mhlawumbe ukuhlupheka sekungasuke kube wese baningi abanye kade sebezobekhuluma besithi ama-bi-elections analawa akhona kodwa-ke eqinisweni khona akula nto ezatshintshwa ngama-bi-elections analawa njengoba nje bevotela nje sona leso sigaba esisodwa
abantu abaningi babhekane le ndubo ezithiyeneyo elizweni dube ukuswelakala kwemisebenzi ukuswelakala kwemali ukudula kwezinto ukubala yikuthanda njalo basola ibandla lezanu PF abantu belupane abavotele izanu PF kabalalo yini lonke lolu dubo
uDube balubona babukomo abantu baselupane kodwa-ke into ekhona ngeyokuthi iningi labantu abakhona ngabantu abavele noma ngithi iningi labantu abahambe bayabamba iqhaza kulo mqhudelwano waba-elections ngabantu abavele bengama-pro zanu PF abantu abavele bethi noma kumnyama kumhlophe sibiyela la egodini ngoba singakhohlwa njalo ukuthi kule nto ukuthi abantu abaningi basebenzisa ibala leli elithi yi-revolutionary party so ibala lathi i-revolutionary party lenza ukuthi abanye abantu okunye bayesabe njalo baphinde bavotele ukuthi ngenxa yokuthi nxa bengasavotanga ezinye izinto sebezadlulwa ngezinye inhlelo ezifana lokuhola umumbu lokuhola ezinye izinto ezivela kuhulumende kukathi abantu basuka bebe-misinterpreted kodwa-ke iqiniso lona ngelokuthi iningi labantu abahambe vele bayavota iningi ngabantu bezanu PF abantu abavele bekhona ekhaya njalo singakukhohlwa babunkomo ukuthi ivele izanu PF yona kakhulu iqinile kakhulu emakhaya emaphandleni so akumangalisi kakhulu kangako nxa sibona izanu PF iwina ngemajini enkulu emaphandleni ngoba kuvele kusuka kudala nakudala indawo vele eyayivele yayinzinze khona esigabeni sokuthi ibambe kakhulu ezigabeni zasemaphandleni.